amafosi lawa kade evalwe okwesikhathi esingaphana amalanga ayi-100 kungavunyelwa abantu ukuthi bangene. Ukuvulwa kwama-fort lokhu kuzasinceda ukuthi abantu abalapha efolos bakhona ukuthi bangene bayebona ama-folos, ngenxa yokuthi okwesikhathi lezi amanzi maningi kakhulu phakathi ema-folosini khona ngale. So ngenxa yokuthi abantu abakavunyelwa ukuthi babe behamba bevelela kwamanye amadolobho abengena efolos, abantu abazabe bengena lapha emafolosini kukatesi yilaba abantu abahlala lapha efolosi. Amadolobha angabe sevuliwe, abantu avela kobulawayo eHarare lezinye iy'ndawo ezithize, laba ezisezakwanisa ukuthi babuye laba bazobona amanzi ukuthi maningi kanganani, bazibonele indawo yabo ebukekayo, indaba yefolosi. Ukubuya kukamongameli u-Emmerson Mnangagwa kusinike amadlabuzane lamandla kakhulu ukuthi inkulumende ikhangele i-tourism industry. Ngenxa yakhonokho silethemba ukuthi ama-companies ange la mali lawa bazanikwa amaloni, lama-loan guarantees ukuthi bakwanise ukuthi bavuse ama-company abo nxa amaboda amazwe atshiyeneyo sevulekile. Kukathesi kodwa ama-hotels lama-activity companies avaliwe, bamelele ukuthi kube lomunye umthetho obanika imvumo yokuthi bavule ama-hotels wona lawa. Kodwa-ke ama-assets wonke vele sibona ngani ahlezi kuhle, lezi sebenzi zonke ezilama-skills ayatshiyeneyo zihlezi kuhle ngenxa yokuthi abantu abalama-skills awaphezulu abaxotshwanga imisebenzi. Also abantu abayenza okwe-security ku-tourism industry abatrentshwanga. So kungabe sekuvuliwe ifolosi izabe vele ikhonapho ilamandla amakhulu okuthi ivule isebenze kanye kanye lamanye amazwe.
Khona kuhamba njani nxa sikhangele ezokwethekelelwa kwelizwe khona ngapho e-Victoria Falls lezi nsuku? Ungathi kulomehluko yini abantu ikakhulu abelizweni njengalokhu okufunwa nguhulumende bayeza yini?
Amafolosi which are one of the 7 natural wonders of the world kade evalwe okwamalanga angakwana 100 umongameli aze ebuye lapho ukuthi azowavula. Avuliwe sibili, kodwa-ke kukathesi abantu abazakwanisa ukuthi bangene khona ngabantu abahlala kuphela lapha efolosi. Labo abangahlali lapha efolosi abasoze bakwanisa ukuthi babe bebuya kathesi bezobuka, ngenxa yokuthi awukavunyelwa ukuthi abantu babe behamba bevelela kwamanye amadolobha bengena kwamanye amadolobha ngaphandle kwalabo abayenza ama-essential services. So yiso isikhathi sokuthi abantu befolosi laba bazibonele isimanga esenzwa uNkulunkulu lesi esamafolosi. Amanzi lo nyaka maningi kakhulu phakathi khona ngale i-rainforest akuzange kubonakale into enjalo okweminyaka le edlulileyo. So ya ukuvulwa kwama-falls law kuyancedisa kakhulu ukuthi abantu bakwanise ukuthi laba bayabona kungela abanye abantu abaningi abayebe khona phakathi kwemafolosini. Phezu kwakhonokho sikhangelele ukuthi upresident azevule ama-falls ukhulumile njalo ukuthi kule mali eceleni eyokuthi izanikwa ama-companies afuna ama-loan ukwenza ukuthi bavuselele ama-companies avalweyo lama-companies angela mali. Kwathesi ama-companies amaningi vele ala mali akhangelele ukuthi nxa sekuvulwa khonapha i-government layo ibancedise with ama-loan atshiyeneyo.